Ndibalela wena le ngoma sando ndulisa umnyalezo Ngizasikhumbula zonke lezo nsuku Okuhle ngiphutha bo hey smile sakho Dohlale ngikuthanda nsuku zonke Ngibalela wena le ngoma sando ndulisa umnyalezo Ngizasikhumbula zonke lezo nsuku Okuhle ngiphutha bo hey smile sakho Kuhlale ngikuthanda nsuku zonke
So sick.